babuthene ngamakhulu abasekeli be-CCC emathuneni emavukutafara namuhla bephekelezela umasaya zehla izinyembezi abanengi befuthelana kakhulu ngocuku omunye wabo abulewe ngalo umasaya uthunjwe ngeviki edluleyo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO labasekeli be-ZANU-PF wazotholakala esile umzimba wakhe uganyulwe waganyulwa ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba uthunjwe ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe phambilini kokhetho lwama-by-elections emavuku ekhuluma emngcwabeni lo umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthe igazi likamasaya livalelwa ezandleni ze-ZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthe kubuhlungu ukuba imuli kamasaya isilahlekelwe ngubaba othiye abantwana abathathu esithi abantu kumele batshengise ukuthukuthela ngokuvotela i-CCC kukhethe lwama-by elections oluza kwenziwa mhla ka-9 ngompalakazi. Uchamisa wengeze wathi uhulumende we-ZANU-PF kumele athiyane lokuthumba abasekeli bebandla lakhe ngokuphangisa amazwi akhe agcizelelwe ngobona ngenhlelo zokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe ibandla lakhe alilani lokwenzakala kubasekeli be-CCC esithi nxa kukhona ukwethuselwa kumbe udlakela abebandla leli kumele bamangale emapholiseni.
Sifuna ukuba owenze lokhu agwetshwe kwelinye ilanga.
Isigodlo sommeli wemelika eZimbabwe kanye nenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Human Rights Watch zithi uhulumende kumele aphenye lolu daba kujezise labo abenze lobu budlova. Abanengi abakhulume emngcwabeni kamasaya bamchaza njengomuntu owayithanda ibandla le-CCC njalo ekhankasa ngokuthula engumfundisi njalo ozithobileyo. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.